Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ya tangana kweze kuseni mtoka zomu hle ngolwesibili mhlaka 18 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele kwehliswe na imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Abahlali benyathime abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili, $20,000 ngamunye, kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona kumele babhadale inkulungwane $1,000. Okuyimali yamabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba we-Constitutional Court ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. I-Constitutional Court ilaye iPhalamende ngeviki edluleyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kuliviki kumele ibisihluzile lolu daba yavumelana ukuthi imali iyaqhubeka injalo njengokuhlelwa kwayo kumbe iyehliswa. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho, iParliamentary Legal Committee, iyo ezaphatha lolu daba namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abancintisa kukhetho sebeqalile ukubhalisa enkantolo yeNomination Court phambilini kosuku olukhulu oluhleliweyo mhlaka 21 kulinyanga. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube uthi abebandla lakhe labo sebeqalisile ukubhalisa, kepha ukhala ngemali ehlawulwayo.
Sisezekhi njengebandla sisiyadinga ukuthi kube lama signatures abantu labo okumele basayinele labo abafaka amaphepha. Sibonile bebekhona abambalwa abantu abangela mabandla abazimeleyo akade labo bekhona, kukhanya ukuthi bayabuzabuza ukuthi umsebenzi wakhona uhanjiswa njani. Kodwa sibe lohlupho esihlanganelayo ukuthi omunye obefuna ukuba yi-candidate kakhansila ephumula ugcine ethola ibizo lakhe lisemagwegwe kodwa lile address yephumula, okuyukuthi from ward 26 eserejistwe kuward 29. So ngoba kazange ayolungisisa kusekutshintshwa, okutshengisela ukuthi abantu lokho besiba lohlupho lokuthola amavizo abo, abanye babengazithola ngesikhathi sokuyachecka kumbe kuyaqaza ukuthi yonke into ingabeme ngendlela. Lokho bethola nje ukumangaliswa okukhulu ukuthi amavizo kukhanya izek ayenzanga umsebenzi oncomekayo.
Sike sezwa likhala ngokuthi imali ehlawuliswa abafuna ukuncintisa ama-candidates iningi kakhulu. Okuludaba oluke lwafika enkantolo yathi alulungiswe yiPhalamende. lilayo yini imali alayo imali ama candidates enu
siloko sisakhala njengamanye amabandla ukuthi hayi imali le okumele ibhadalwe ngabantu ukuze bancintise inenge kakhulu esibona njengebandla ukuthi iba ngumgoqo ekutheni abantu babe loluhlu lwabantu abaningi abangekhekhetha kibo ubukhokheli kanti njalo kusuka kube ludaba lokuthi ilizwe selifuna ukuthi libe lokhetho olubhadalelwa ngabantu abancintisayo kukanti kumele kube yinto ebhadalwa nguhulumende ngokuthi uyabe ekwazi ukuthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo umsebenzi wokukhulisa intando kaZulu kweleZimbabwe so uhlupho lwemali lukhona asiziboni siyithola imali engafuneka yonke nxa kuyikuthi ama-candidates asingaze sifikelelwe langa kuloko kufuneka 1,000 emuntwini asiziboni siyikwanisa leyo mali njalo kasiboni amanye amabandla ngaphandle kwe-ZANU-PF abangayikwanisa leyo mali ngoba kungela bandla licupha kuhulumende njalo silethemba lokuthi lokho okukhulunywe yinkantolo ye-constitution ushini ecubungula iconstitution kulandelwa kwayo ukuthi kakulungisiswe into ezalungisiswa sikhangelele ke thina njengebandla leMDC ukuthi sisebenze lamanye amabandla oweCCC olayizanu abakhona bona bokuzana bangabe belomqondo ukuthi idemocracy yethu akumelanga ibe lemigoqo ivinjwe zimali ivinjwe into okungamelanga zivimbe kumele kuvulelwe labo abafunwa ngabantu bangavalwa imali kube sokusibe ngathi sokuyibukho keli wabantu abacebileyo kuphela kumele kube ukukhokheli obuvele abantwini bezibhabhu bonke jikelele bethunywa ngabantu befeza intando kaZulu ukuze elizwe lithuthuke.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDC. Abahlali benyatsime abangamashumi amathathu lasithupha 36 abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu besetheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU-PF kanye lezindlu zabanikazi enyatsime ngeviki edluleyo. Abantu laba bamiswe emthethweni laba kamantshi eshitungwiza izolo. Amagqwetha abo acela ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze icala labo lithethwe bevela ngekhaya. Igqwetha labasolwa umnumzana Fred Masari Revu utshele iStudio 7 ukuthi umantshi uthe abasolwa laba kumele baqhubeke bevalelwe andubana ethule isinqumo kusicelo kusicelo sabo sebail. Uthe njalo abantu laba bamsulwa kanti njalo uthi abanye babo ngabantwana besikolo abalobufakazi bokuthi bebengekho lapho okubika kwenzakala khona lolu dlakela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi isekela uhlelo lokuthi ababalisi bakhalale umsebenzi ngolwesihlanu okulusuku lweInternational Day of the African Child bekhala ngeholo eliphansi. Uhlelo lolu luqoqwa ngababalisi abakumanyano abawubiza ngokuthi Teachers for US Dollar Movement. Lumanyana uthi ababalisi kumele baholiswe ngedola laseMelika futhi umbalisi othola imali ephansi kumele ahole inkulungwane yamadola elamakhulu aphezulu kwamabili 1260 US dollars. Sixoxele sikhulumele siyathuzi umnumzana Themba kuye moyo yena othi labafundi akumele angabaye esikolo ngolwesihlanu.
Mhlaka 16 June ilanga lomntwana wase Africa phecelezi i African Child Day. Sikhangelele ukuthi thina eZimbabwe lapha singayi esikolweni izikolo zingabi lomuntu okhona ababalisi labantwana bezikolo. Okunye kwezizathu esikukhangelayo lapha likholo lababalisi imfundo eneleyo kumbe sithisayo ebantwaneni bethu abangabafundi labantwana bethu njengoba thina babalisi singabazali. Obunye sikukhangelayo yikuphepha ngesikhathi lesi sokhetho. Nxa sikhangela indlela okwenziwa ngayo ezikolo, ukusetshenziswa kwezikolo, ukwethuselwa kwababalisi, ukusetshenziswa kwabantwana emaralini, sithike thina indlela okumele kwenziwa ngayo kayiguquki. Iholo lababalisi kalibuyele kuzinga elihle, and izinga elihle nxa sikhangela phecelezi okuthiwa yi-living wage, sikhangelele ukuthi umbalisi okugoqela lezinye izisebenzi zikahulumende bephiwe i-$1,260 kube yimali encane eholwa ngumuntu oqala ukusebenzela kumbe obalwa ukuthi uhola imali encane eyisisebenzi zikahulumende.
Kathesi ungathi vele umbalisi uhola malini njalo iyimenelisa okunganani?
Umbalisi kathesi eZimbabwe njengesisebenzi sonke sikahulumende ngaholi. Angiboni ukuthi singakhuluma ngokuthi kuthiwa umbalisi uyahola, sikhuluma nge-RTGS, sikhuluma ngeZimbabwe bondi kumbe ibhondi kumbe idola. Ngokunjalo kuyinhlamba enkulu ukuthi ngikhuluma ukuthi umbalisi unikezwa 70,000 RTGS. Kuyinhlamba enkulu kakhulu.
Lapha ubona libambana lonke njengababalisi ngitsho laba kubozimta lezinye inhlanganiso yini kumbe yini kuphela abe teachers for US dollar?
Uma sikhangela indaba yeholo ayisadingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukuphepha ezikolweni ngesikhathi sokhetho akudingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukusetshenziswa budlakahlaka ngabezopolitiki kwezikolo akudingi njalo amalunga e-ATUS okanye amalunga e-teachers for US dollar. Kudinga umuntu wonke ongumbalisi, kudinga umbalisi wonke. Okunye engithanda ukuthi nguveze kumbe ngikutsho, i-teachers for US dollar igoqela ababalisi bonke, akukhathalekile ukuthi ngabayiphi inhlanganiso okanye i-union.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS. Izakhamizi zenkayi zikhala ngokudula kwezinto ezitolo zisithi lokhu sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla, nanko phela lasemasimini azitholanga lutho. UNokutaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akula misebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yikugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Siyaswele ngisenti, siyabhema, kumele sigayise, akula mali. Izitolo athesintoni ankhona amafrize ankhona alubheke kusukela kuthiwa $3, amafutha kuthiwa $4, abanye bathi $5. Njalo umuntu abeni uhulumende iyakwenza ukuthi ifake price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Besifisa ukuthi ngakuyehla izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle. kuhle uba vele asivunanga kulalutho emasini so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka
umnumzana sithelo mpofula ye okhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuseleka kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo
indlala inengi bantwini uba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ashuleke khona ukuyibisi la ubonti abantu le family vele kakuzanga zizelweni igogogo ubona ukuthi vele kalandle kangakubhadala ngayo so le ntengo vele imbona yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhokhi ngoye susidlala zindumba zona ezoqeda idubo bonaba ukuba la mafutha
umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa yikusweleka kwamathuba emisebenzi
ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kwelapha ethengisa something ubezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxanye uchise dinner enxanye ugamulile enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidilivelela inkuni khona bezokupheka ngama-five use umuntu khonapho sokuthiwa yimali
ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu unkosikazi siphathisiwe mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola lemelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019
sokudula amahulisela amaningi kathe sivela njengeyekhokheshi yabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lanxa uyithwele ngefoni wafaka lokuthi awula mali
umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla
sebesifisa ukuthi nxa kungaba lamalona nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugavumenti ugcwalise ishopu yakho uyigcwalise ishopu ukuthi uzakuthengisa nearly 3 months ungawodanga ngesikhathi uthengisa lapho uyakuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabeyigweredile
unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana
ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank enye Zimbabwe Community Development Bank eyinye ngeye Women's Development Bank so zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities
abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba inengi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini
sikhangele okusemaphephandabeni namuhla inkundla yeZim Life ithi ibandla lemthwakazi Republic Party seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kweqembu labasekeli bezanu PF elizibiza ngokuthi Swikiro for ED elilamalunga aphume ephethe ibhakane lemfanekiso yamakhosi amaNdebele umzilikazi lolobhengula bendawonye labesishoneni usekurugagubi lombuyane handa okulibhakane ebelibhalwe ukuthi unobhengula umzilikazi labanye ababili laba ngamadlozi asekela umongameli Emmerson Mnangagwa iphephandaba le-Chronicle lona lithi ibandla lezanu PF lihamba phambili kumalungiselelo okhetho sokuyisikhathi sembiko yenu
yini njani basakazi labalaleli ngihle ngihlale edabeni hhayi ufuna wami umbono ngelizwe laseZimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye 5 years kubusa umuntu wasemathebeleland 5 years kubusa umuntu wasemashonaland ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana sinike sicabanga
Studio 7 sayibona nenkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli eyi ha siyabezwa mpela abaphawula abantu baphawula silimatizana iPF bafuna ukuthi kuyibuyele embusweni kodwa mina ngibona ngathi into ezosilimaza kakhulu ile nto yokubandlumulana le into yokudividana kahle kahle singama-opposing party manje
ungabheka iTriplus, iTriplus ngathi ihamba phambili, but manje thina ithe sizoyiluzisa ngamavoti amanye ama-overseas part ukube kuthiwa kwenzeka ukuba baxhasa iTriplus, bagcwalisa iTriplus ngamavoti amakhansila noma yini noma ingafala emthwakazi nakhona kuyabe kulungile. But le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi le nto ingenza kanjani ukuthi kube kuyakuba khona i-overseas part ithatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu, because manje lento esifuna ukuyidala thina singakathatha umbuso yile nto yokudivida, into eyenziwa izandla and iyinto embi kakhulu kunale nto yokudivida. Into yokubandlulana iyinto embi kakhulu because yiyo into yalimaza ilizwe kakhulu, because ku-MDCT laphaya oku-TCC oku-MRP laphana kunabantu abanomqondo omhle laphana ukuthi iZimbabwe ingangaphambili, kunabantu abanomqondo omhle kakhulu. So leyo mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthaniswa ihlanganise ibe into eyi-one.
Studio 7 ninjani? Ya mina ngilana indaba yabantu laba abathi bajontshela inkomo, bakhala ukujontshela inkomo namadonki. Bezahlala bekhala njalo nje besiyabikela amapholisa bethi bajontshela ngenxa yokuthi wona lawa masela vele ajontsha la mapholisa. So bona into engazinceda ngabo ukuthi beloko izinja lezi ezivele zibajontshela beloyele, ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke isikhathi bekhala ukuthi bajontshelwa. Ma bengakuloyanga abantu khonoko ababulali bengancengi labo beloye ngokuanti bona abanamandla okubulala ukuthi abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoke bebabambe babezi ngesikhathi bona bekhangele tathe silindile silale sizezwa bona kufika le nto zakho kuyabalalisa abalala
emsakazweni. Ngumpofu okhulumayo bela enkaya. Ngithi ake ngiphendule ubaba uMantsheza usitshela umngweni ngalo mbono awutshoyo ukuthi abantu beZimbabwe balunge kakhulu. Uqinisile ngampela ngampela, uyazi sitshela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami, ngabe bezwa wena balalele ukuthi ngabe kwenziwa njani ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zinjalo. Abantu baseZimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina, kufana lengane ma ulazo ekhaya ungahlala uzishaya uzifake induku, uzifake induku lanxa uphakamisa isandla ziyafika, lanxa ukhwehlela ziyavuma zithi yebo baba ukhwehlela ungazange wabiza muntu. Yiko kwenzeka eZimbabwe. Bese ngiza kubaba uThumi hambe yena ma esithi imali yaseZimbabwe la maphepha la khona la esithi imali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele imali, yena njengoba enjalo enguthume ngibaba enjalo uyayithanda yini yona imali yaseZimbabwe? Ngeqiniso ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithandi ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumuntu wani othanda nje ukuthi abe umuntu ovumela yonke into ukuthi akhulume angaopposi into angakhuluma umbono wakho osuka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe, ukhuluma umbono wokuthi usupporta izana, ayikho into le ayikhulumayo kwakuthuma.
Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila bafowethu. Njengona ma elisini sekhoni sesondele bafowethu, ngowami umbono bengafisa ukubana ngabe senza siyahlangana singamanti singaba-opposition sizame ukubana sikhiphe le iparty eyole ebe in power for all these years, almost 43 years kungelanto abayenzileyo, ukuthi sizame ukuthi sikhathele umfana ongathathi ulabalangeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani izani PF le, ngoba ayikho into esenzele yona njalo ayikho into ezobe isenzeleyo yehlulekile. So lokungakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane sihlangane sivoteni agenisi lubaba lo, and then ke simbone sifake nomfana losi omncane mhlawumbe ukhona utshintsho ongaluyenza, ngoba kulaba angiboni ukuthi khona bangakwenza behlulekile. Iminyaka all these 43 years be-in power ayikho into abayenzileyo. So ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusiya ngami ukuthi ngabe siyahlangana, and then okuningi sesizokubona sekulandela. Ngiyabonga ngundlovu lasemaselufane, ngiyabonga kakhulu.
Yes, salibonani bahloniphe ku-Studio 7, salibonani ngithinde ngibuye futhi ngithemba ivoice lelike layizwa komunye unyaka ngake ngakhuluma ngohlelo esilalo olokuvula indlela siyizakhamuzi for abantwabethu from Sumelamela up to Mukhampo Secondary School esabona kulobungozi bokuthi abantwana bahamba kwelinye ihlathi elasabisa kakhulu leliyane lokuthi lezinhlathu yonke into ukuthi besisenkingeni ukuthi nditshengise nje lamhlanje luqalile uhlelo lothi satsiza kamuzi sakuleka ama 100 rand per person yikho libona khonapho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba lesibona izakhamuzi lamhlanje I think we had 50 yezakhamuzi ezibe khona for ule ndlela siyabonga siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku studio 7 ukuthi abazali bazizwe beqakathekile ngento abayenzayo siyabonga siyabonga bazali ngibonge kakhulu okukhulumayo ngu Kmoyo oyisizalwane sasesimelamela khonapho la njalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo ye-Miami eFlorida namuhla ngemva kokuvulelwa amacala ngamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni esenqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump wetheswa njalo icala lokuvezela abanye limfihlo ngaphandle kwemvumo kahulumende. Kodwa uTrump uthi uyahlukuluzwa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ehlala eMelika njalo isiphathamandla seMDC umnumzana Denmore yo.
No one is above the law. Ngezinye indlela lokho kusho ukuthi akunandaba ukuthi ungubani noma ungu-former president or noma nguwe olidayo opposition kuma-Republicans ukuthi ube ngu-next ukuthi u-challenge u-Biden kuma-elections ka-24 okusalayo ma wenze icala kumele uthoniswe and i-rule of law icho njalo ayikhethi. So lana okuqakathekileyo ukuthi abantu banakelele ukuthi wa okokuqala kulecala na elenziwa nguTrump. Makuyi ukuthi icala likhona therefore yes kumele athoniswe. Okwesibili abantu kumele bazibuze khona ukuthi icala leli liqakatheke kanganani kusecurity yelizwe le-America. And masikhangela amacala ayetheswe uTrump angu-37 okhulume ngawo kulamanye lapho akhuluma even ngezikhali ze-nuclear ukuthi uTrump wayediscussa lezo zinto plus lokuthi agcine lezo mfihlo okungekho emthethweni licala elikhulu kakhulu lelo. So I think abantu noma ama-Republicans bemthanda uTrump okusalayo ukuthi kumele bananzelele ukuthi icala licala regardless ukuthi ngubani olenzile.
Ngokwakuqala lokho ukuthi umuntu ke waba ngumongameli weMelika avulelwe amacala enkantolo kuyiwa phambili leyo asiyonto esizabona isiba into yansuku zonke yini abanye abake baba ngumongameli labo sebevulelwa amacala.
Well, ma ukuthi bawenza amacala then makavulwe. I think mina yinto enhle kakhulu ezofundisa abalandelayo engingathi ngama future presidents ukuthi ukuba ngupresident akutsho ukuthi wenza amacala. Uthembe ukuthi ngoba ungumongameli awusoze wethiswe lelo cala. So mina ngibona kuyinto ezoyenza ukuthi umongameli welizwe leli le-America kube ngumuntu omqotho, kube ngumuntu olandela umthetho. Ma kuyikuthi amacala ayavuleka for abanye abo-president esebadlulayo, mina ngiyakwamukela lokho ukuthi makavulwe, kodwa abaningi bakhona siyazi ukuthi sebafa. So kuyabe sokuthagethe nje bona labo abo-George Bush engingathi mhlawumbe umuntu angathi hey uGeorge Bush ulecala lokuthi waqala impi e-Iraq but kuyabe kumele ukuthi kunanzele kukhangelisiswe kahle ukuthi licala na alenzayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi uyisiphathamandla sebandla le-MDC khonapha eMelika. siziphethe ngebezihamba phambili. Idale leparlamente namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Abahlali benyathimi abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-CCC balokhe bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na. Asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.